amantombazana asuka ethenjwe emsebenzi kwele Dubai labo ababikwa ukuthi bayadinga nemsebenzi ama agents ngesingizi kodwa bazibona sebenze Oman ukwenzana Sindison Leya oleminyaka engamathumi amabili lanhlanu 10-5 uthi ufike kwele Oman ngozibandlela lonyaka
ebesithi ngiyakuhambisa uyosebenza kwenye indlu uqeda usebenze kuyo ama-working hours angikhona they were very long where ukuthi uyakwazi ukuthi ulale maybe 3 hours uphinde uvuke futhi uqase ukusebenza ungayala bebesithi bayakuthengisa bekuhambise kwenye indlu enkulu kulaleyo osebenza kuyo so sise-ofisini khonapho bebedimanda ama-2.5 ukuze besiyirelease so imali yangkhona.
Omunye obalekileyo njalo esikhuluma la ecatshile kwenye indawo kulelo lizwe ngunkosazana Bongi Dube oleminyaka engamathumi amabili lambili 22 uthi usekhathele ngokubhinywa.
Siyacela abazali bethu ukuthi khona lisincedise kubanzima lapha sahamba sithi siyodinga impilo kodwa kunzima basithathela amapasipoti asilalutho basiyadubeka lapha cela lisincedise legovernment ingenele sicela isizo.
Unkosazana Nobuhle Dube uthi wayetshaywa bemenza isigqili sabo njalo beselungiselelwa ukuthengiselwa omunye wesilisa ngoba engafuni ukudlwengulwa.
Wahle vele wazonda wangithethela ukuthi ucela ngimnike ifoni yami yonke into engeyami ngimnike waqeda lapha wangitshaya engitshaya ngezibhakera engiphanta engidrega. Waqeda wasivalela wathi akasinika ukudla akasinika amanzi until sizasibhadala imali yakhe. Yikho lapha sasibonile ukuthi kungcono ukuthi sibaleke. Sasesibaleka sathola indawo encane yokuhlala but asikwazi ukuthi sisafe yini ngoba siyakwazi ukuthi bayasidinga okuserious. So ngicela
ukhala ezimadonsi unkosazana Mabhulu Ncube osuka koBulawayo leminyaka elithumi lasiya galolunye 19.
Hayi lapha engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bangirepha bamvalele bendlise konke le doti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi mbalekile ngicathile kwenye indawo angikwazi ukuthi ngiye ngaphi.
Unkosazana Rumbi Chuma uthi bafuna imali ukuze bamkhulule njalo ucela usizo kunina.
I talked to them like I can't raise the 2500 they need so they said so I pleaded with them if maybe they can adjust it so they adjusted it to 1500. Mommy, can you help me with that? They said if I give them their 1500 they will allow me to go. I have only 15 minutes to chat with you, so can you please respond?
Hambisa amantombazana la abaseHarare banqabile ukukhuluma le studio 7 kodwa unkosazana Monica Mtsonga umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko lokusakaza uthi uhulumende wakhe le mizamo ayenzayo yokuvikela ukuhanjiswa kwamantombazana e-Oman.
Dealt with, we are making sure that our people cannot continuously be cheated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent picture for foreign affairs.
Unobhala jikelele ogatsha lukahulumende wezimbabwe olubona ngendaba zangaphandle kwelizwe uthe zilobele ihhofisi yakhe imibuzo ngalolu daba ukuze aphendule. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.